okwenzakalayo ukuthi abantu baku panic mode njalo exchange rate le ukuthi ibond note lihambela o kwenziwa i-auction kwenze kwawisa ivalue yemali so abantu sebesesaba ukuthi uyasala uthwela amaphepha ungabona so yikho kwenza abantu bangasathembi imali le akusela akula confidence abala confidence kumali le eZimbabwe so kutsho ukuthi nje khona kana kwakukhulunywe nguminister of finance ukuthi ibond note kalihambe ngoba li-bad money that drives away out good money so yikho kwenzakalayo abantu abasalifuna ibond note kanti njalo futhi ungalithwala uyakuthwela umquba ongela value uyazithola usithwele isikhwama usindwa kodwa imali yangkhona ingathengi lutho ingathengi lona ithukele
yona imali emabhanga itholakala njani itholakala lula na kumbe kulokhu kufana
eqinisweni imali ayitholakali ngibona abantu belayinile ubone umuntu ephume ethwele i-500 bond i-200 bond engathengi lutho nje i-200 bond ithengi 2 kg yeshukela kuphela so yikho abantu abayabe kulayinela kade kahle kukhanya ngani nje abantu okuzama ukuthi kugqugquzelwa abantu ukuthi basebenzise i-digital money ngoba i-hard cash ivele yona iyinkinga iyahlupha kayitholakali manje abantu bakutshela ukuthi bona emthoveni bagada ngayo kumazubu khona bagada ngayo naleyo imali i-hard currency kanti njalo nje abaningi nje abethu asisasebenzisi vele la ngisakhumbula ukuthi ngakucela nini kuyelayini ebhenking dingi cash kodwa-ke kuluhlupho ebantwini abadala lebantwini abasemakhaya kanti njalo futhi into ziyasuka zidule nxa uzithenga nge-digital money yaleyo i-cocash lokuswayipha uzathola ukuthi intengo yakhona kayifanani kuyasuka kudule bese kufosa ukuthi abantu batshone belayinile emabhenki bedinga imali yangikhona engekhoyo